Kusasa umnumzana Joe Biden uyagcotshwa ukukhuthala okwenza amabutho e-Republican Guard sokukhanya ngathi lidili eleSomalia kumbe e-Afghanistan. Ye, abanye bathi kutshengisa ukuthi i-America silahlekelwe luphawu lokukhuluma ngezombuso osegcekeni i-democracy. Kodwa kuqakathekile sivume ukuthi imibuso yonke ingangenelwa yizigebenga, kukakhulu nje njenge-Uganda kumbe namanye amazwe e-Africa okubisa khona zona izigebenga. Esikubona e-Capitol sokungcolise kakhulu ilizwe le-America. Umbuso ka-Donald Trump ulokuqili amanga lobuqholo okweminyaka embalwa. Ye, ucatshile okwakhathesi kodwa enguye owahlukweza ulo nyovu, yikho sile hloni. Okwakhathesi kukhanya ukhuma ngokuxolela amatsotsi lana ayebambisana lawo embusweni wakhe.
Ikusasa-ke ibonakala injani? Ubona ingani umnumzana Biden engenza ngcono yini, ikakhulu ekuphatheni lezinhlelo eze-COVID-19 kanye lokumanyanisa ilizwe?
Nxa ubala ibhuku kumbe incwadi eka-Obama ethiwa khona Promised Land, ubabaza kakhulu uJoe Biden. Yena uBiden ukhuluma ngensuku zakhe zakuqala i-600 days echasisa azakwenza ngomanyano futhi ngomkhuhlane we-COVID. Athi ukhanya ezawa ngomongameli olozwelo. Kodwa iziphukuphuku leziya ama-rightist akaTrump labana kuzamele ahlale ewavulela amehlo njengesikhova ngoba akayindawo.